ngathi kwaqalisa ngesonto igama liqalisa ukuchampijana. Lithe liqalisa ukuchampijana kwangani siya uthasiwe sekho sikhangelela ukuthi kuzahamba njani. And then ngolesibili umlilo wasukuqala kwaba lomoya, umlilo wasuvutha kakhulu ukuthi awusakhontroleki. Kuthe kunjalo wasusecela ngaphetsheya komfula, idolobho lethu liphakathi kwemfula. Kuthe seqele ngale komfula yasiqalisa nje ukulumathisa izindlu zikhonapho. Bangani bathi abantu abahlala eduzane ku-subdivision yokuqala besondele phambili ngangale kwenyentsha. But laethe silumathile sasekuthiwa hhayi kwangcono abantu abaningi abasedolobheni besuke beqonde entshonalanga khatshana le kulelokhuzeni lapho kule abantu abahlala emakhempu ema-oilini khona.
Wasekuhamba njani ke jaha?
Akuthe kunjalo kwaba lesiphithiphithi sabantu abaningi kakhulu bekho abanye beqonda khona la, abanye besehla bebuya ngapha elokhuzeni edolobheni elikhulele Edmonton. Thina sathola ukulala khona ngale camp yasephezulu okuthiwa ilokhuzeni i-Black Sand. Savuke ekuseni-ke bekho idolobho lekho lisitsha, sasesehla sibuya ngangapha elokhuzeni e-Edmonton. Abanye babalekela baqonda ngangapha eceleni kubo Enzakhe landlani kungaphansi but eduzane kwe-Fort McMurray.
Yes, singathi wena wawule ndlu yini khona ngale?
Ya, kuba lendlu.
So ichile yini?
Khanye yami phisamile but zabangani bami eziningi ngani zatsho.
So singathi-ke abantu izizalwane zeZimbabwe ezingani ziphakathi kohlupho lolu olalo lawe zingaki?
Iqiniso kwenamba ngiye-ke ngabayazi ngoba abanye bahlale emakhempu, abanye edorobheni, but kuba baningi sibaningi sibili ukuthi singafika nxa 152 kuba 200.
So ke okwamanje singathi khonapho e-Edmonton lihlala ngapho kwangkhona?
Hhayi, abantu sebethole ukuthi belokhuze indawo zokulodja kumbe abanye bahlale emahoteleni.
Obhadalayo mbani khonapho nxa ukuthi uhlale ehoteleni?
Isikhathi esiningi belelokhuzeni belama-insurance kumbe bezibhadalele esikhwameni sabo.
So lina qhubeka.
Amahotela abanike ama-rates aphansi.
Singathi-ke wena-ke ubuyela nini ngekhaya khona ngale lapho obaleke khona?
Urhulumente kakavumele ukuthi abantu bebuyele, usuke ngavumela abantu ikhesizabuyela khona.
So nxa sikhangela kathesi-ke phela kumethi ngawe uyabhadala imogeji lezinye izinto khona ngale lapho khona, umsebenzi-ke ugcine la umenjani nxa ungasitshela ngento zizele zombili?
Konke yonke impilo nje imile khathesi. Umsebenzi urhulumente ngavula ukuthi sesingabuyela yini, and then okunye abantu ababhadalisayo amamakethi bathe abantu bonke abatshiseleyo kumbe abahlala edolobheni lelo bangamambijana bazabona okokwenza umlilo ngaphela.
Singathi-ke okokudla lento ezinjalo pho seliphila njani khonapho?
Ngakhathesi besithole ukuphathiswa ngurhulumente onika abantu imali le lathi lawo imali okuncane yabo ukugcinile esikhwameni ikho kusiphathisayo.